Umphathintambo wezemali umnomsana Patrick Chinamasa uthi udaba lwesimo senotho eZimbabwe esingamanga kuhle kalusoze lwahluzwa emhlanganweni weWorld Bank leIMF oqhutshelwa eWashington DC kuyona le iviki.
Abanye kubandla leMDC bathi akulalutho oluhle oluphuma kukhetho lokudinga inkokheli yezigaba zaleli bandla ngaphambilini komhlangano weCongress ekupheleni komnyaka.
Unkosikazi Grace Mugabe osengene kwezombusazwe uthi abagcini sihlalo bezanuPF emadolobheni afana leHarare lakwaBulawayo kumele bexotshwe ngoba besehluleka ukuqoqa ibandla ukuthi linqobe iMDC kulawo madolobho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi udaba lwesimo senotho eZimbabwe engamanga kuhle kalusoze lwahluzwa emhlanganweni weWorld Bank leIMF oqhutshelwa eWashington DC kuyona le iviki. Lokho kwenzakala lanqanje naliqula alikhokhelayo libuyile emhlanganweni lo. UChinamasa uthi limhlangano yenziwa minyaka yonke ngenhloso yokuhlaziya ukusebenzelana okwenziwa yiWorld Bank kanye leIMF lamazwe omhlaba. Uqhubekele phambili wathi abantu bavame ukukhulumela eceleni becabanga ukuthi nxa amazwe asathuthukayo esiza emhlanganweni enje okugoqela eZimbabwe ayabe ezocela imali. Lokhu uthi kayisikho abakulandayo kule imihlangano. Uqiniso lamazwe athuthukileyo agoqela eMelika ngokwethesa eZimbabwe izejeziso zenotho eziyizo athi zibangela ukugugudeka komnotho walelo lizwe kanye lokuphazamisa intuthuko yawo. Umomo wenotho eZimbabwe lanxa uke wangani uyathuthuka eminyakeni ilizwe libuswa ngukhulumende womanyano ngokubuyela embusweni kwezanuPF iyodwa sokuhle kwaphazamisa inotho le. Esekhuluma ngodaba lwemali yedola yeZimbabwe ukuba kambe ingaphenduka na, umnumzana Chinamasa uthe ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa idola leMelika ngoba ukuyekela ukulisebenzisa okwamanje kungaphazamisa amabhizinisi amaningi elizweni laphandle kwelizwe.
Ibandla leMDCT selulandule impiko kankosikazi Grace Mgabe eyokuthi leli bandla lisebenzelana lamanye amalunga eZANU-PF emizameni yokugenqula umkakhe umongameli Robert Mgabe embusweni. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru izolo, unkosikazi Mgabe uthe abadlelana leMDC laba yizitha zeZANU-PF. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Douglas Monzora wethu leyo mbiko namhla isithi ingamanga imbiko kankosikazi Mgabe. Kodwa wengeze wathi lanxa ingamanga limbiko, iziphathamandla zeZANU-PF ezilezikhundla eziphezulu yizo ezihlezi zicela usizo kubandla lakhe olokususa iZANU-PF embusweni. Ekhuluma izolo njalo unkosikazi Mgabe uthe abagcini sihlalo bebandla leZANU-PF emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo kumele baxotshe ngoba besehluleka ukuqoqa ibandla ukuthi linqobe iMDC kulawa madolobho. Namhla unkosikazi Mgabe uhlanganela abakhokheli bamabandla ezokholo eMazowe. Abaningi bathi ngempiko yakhe ayethula phose nsuku zonke esola abanye bakhe kuZANU-PF, unkosikazi Mgabe sebangele ukufuthelana lokudonselana okukhulu kuleli bandla. Omunye wabalombono lo yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Esimpini kukhona lokhana ukuthi umuntu sethabe kakhulu, sethabe wadlulisa. Okungangukuthi ukuphiwa kwakhe isicoco lesisuthwa ngudoktor, lokunominatha kwakhe ukuthi kuthiwe uzamela abomama kupolitiro yezanu. So kwenze uGrace Mugabe ethabe edlulise amalawulo. Bekukhangeleke ukuthi umuntu osesikhundleni esinjengesakhe abe ngumama wesizwe, abe ngumama oqoqa abantu kulokuthi abahlukanise. kodwa simbona nje esola lapho esola lo esola lo esola inkulumo zakhe kakhulu zidala ukwahlukana kwabantu ukwedlula ukwakha kuyathengisa ukuthi lezi ezombusazwe or ezepolitics usaziqala kakazingenisi kakazazisisi akakakutholi lokhu anobukhokhelo ukuthi abumbe inhlanganiso sengathi ngokusola abantu ngokusola lo asole lo uyakha kanti uyadingisa kuvele akukho ngilosi emhlabeni ingilosi zisezulwini kuphela kodwa ngokwenza kwakhe wenza ukuthi kube lo qhekeko phakathi kwesizwe seZimbabwe lenhlanganiso yakhe yeZANU-PF ngenxa yokuthi usola lo lamhla kwakusoleli wakusoleliwa.
Abanye bathi oGrace sefana lesitimela esiqhamuke amabreki esesiphongukugijima nje umchayeli engasenelisi ukusimisa. Kuyini okungamisa uGrace kulo ludaba?
Uyedwa kuphela umuntu ongamisa ingxabano le osingathi ongamisa uGrace Mugabe. Umuntu ongamisa uGrace Mugabe nguRobert Mugabe. Okwamanje uyedwa kuphela ongamisa lokhu kwenza kukankosikazi wakhe ngenxa yokuthi abanye nxa bengathi bayamsola sebezabonwa njengabathengisi bazaphiwa amagama amabi bachothozwe bayeyiswe bathukwe. Ngakho umuntu oyedwa obambe amakhiye umongameli uRobert Mugabe ukuthi atshele unkosikazi wakhe ukuthi lezi zepolitics ungathi usasemutsha kuzo.
Umnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.